Uvuke umsindo omangalisayo namhla khona ngale enyatsime ukulabanye abakubandla lezanupefo kakade besithi kumele uMore Blessing Ali ayengcwatshwa esithunguyiza. Bathi lokhu kwenziwa yi-Citizens Coalition for Change akuvunyelwa enyatsime. Ibandla le-CCC belilamalunga abegqoke izembatho ezilithanga khona ngale enyatsime. Lokhu kuvinjwe ngabalandeli bebandla lezanupef waqhamuka umsindo omangalisayo.